Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sihlangane kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba lwegugura wundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira okuthi isehlakalo segugura wundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hathi ibandla lezano PF.
Kinta silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele Zimbabweans for that matter ababeliva ku-idea yethu ipolitics esizibisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. USikhala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezitshiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla lezano PF embusweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uSikhala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikhala siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisuwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le si-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe lesithunzi sakhe kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiyo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphapu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa 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 kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership epolitics eZimbabwe bakhona yena akekho lapho le yaseuklasi yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khonale bengamsekela yini
ikhobe ngikutsho ukuthi njengomsekeli asuze simkhangele njengomuntu ongumsekeli obelizwe lonke batho njalo phela bathi Highlanders ithimile lizwe lonke uyakwazi ukuthi nxa ibhoso idlala eHarare kumbe idlala e-triangle kumbe ivala idlala e-chechecha kumbe e-chachacha iyahlala iyibhoso nxa yena sezibona selesithunzi esinjengesebhoso selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngumuntu lowana vele othanda njengabantu abalutshwane guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathele lizwe lonke njengomongameli into efanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob kazenzanga umongameli kumbe MDC kumbe MDC 99 kumbe i-CCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikholi ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga Plumtree eGwatemba hayi lo ngumsebenzi omkhulu leyo yintaba eqansekabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi ahlale phansi aziphathe azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hatshi akayindawo uyabe echinga nje ekhulukhuluma nje ekhona pha endaweni endaweni
ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni lestudio 7 Udaba lwegugura wundi luqhubeka lukhathaza uZulu emaNdebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna eleNational Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira izolo kobulawayo emhlanganweni wezinduna lentathelo izindaba okungamazwi awukuthi igugura wundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alubana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke mele zitholakale khona lapho intatheli indaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongezwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokho nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugraund is something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethi salahlekelwayo phathi ukulala imina ngasaqambi ukuthi khona ngimela abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke nginxeya laba bantu laba okuthiwa igugraund nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona uzivane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintatheli izindaba kumele zibe khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo lokuningine engabakuthenjisiweyo lezimali lezo ngobana alubana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo ezikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingachiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje basebengaya kuma laphana bethi bona yebabacungumungula udaba lolu emasikweni akithi kakulahlelo olunjalo lumele luphathwe zindulo ngoba induna lazo ngezikhalayo yiba bale complain bona labana yiba bakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingake abathola khona ama reports zinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi nduna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile yaso nduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngecase legugraund leyi induna kayidingakali lapho induna ima labantu bayo pho ke laba badojwe abekuseni langa liphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abaziyo ngehlelo ezazikhona ukuthi kuyini kwakusenzakala ngombhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelele uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo yayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yibo abakomplenayo, yibo abamele bekhuluma ukuthi kuyini okwakusenzakala. Abanye satshiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye batshiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khona le kumabhathaliyoni ababekuwo behamba ubusuku le mini. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla le-ZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande weStudio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla leZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angayehluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezishiyeneyo ezingaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni, ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sisafika uCongress, then iCongress ibisizobuya isi-elektha sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngapi? Ingaba ivela kuZANU PF na?
Gambe kule kungabe kukhona yini ukuthi iZANU PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu uzaniguqula esihlalweni? Can ZANU PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelelwe. Thina silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele, Zimbabweans, for that matter. Aba believer go idea to e politics esizibisayo ukuthi i politics elizibisayo kutebu they are fresh. I politics elizibisayo kutebu yizwe esizifunayo they are modern politics. Asikhulumi nge politics ezayizolo. Likhuluma nge politics ezi modern, ezi fresh. Sizali supporter, siyali supporter. Kube sokuthi phakathi kuka client no lawyer whatever okwenzakalayo kuba yimfihlo angaze ngibone mina uloya okuhamba aye representa iclient kumbe ubulele uyinde madara kumbe isikliwi akhulume ukuthi uclient ungibadale imali engaka
umnomzana sengezwe Chabango ngozithi ungonobhala jikelele webandla le Triple C ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sizwe imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 noma thintithalo okhuluma funa uPaula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuza zokube nini since 1980 ihlala kwitshintsha imali kahlula lilizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi hlala kudliwa imali zibonakala ziphuma siya koDubai lezi mali eziphumayo angeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liyondleka ilizwe nalezi zikhali ezithengwayo zithengelwa obani zithengelwa dini abantu bamathebelele ngithi besibulala sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisitshela ukuthi sathenga silizwe ngejukela lingathi ithi sikhohliwe ukuthi lasibulala asikhohliwe lo manje lizosinikeza i5 rand ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala lizosinikeza i5 rand but sisemathebelelendi bukani ubugqili bukahulumende ukuthi uliqili kanjani akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba umgabe nguwe owasibulala uzofunani yena manxa ukuthi umgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafa engazoganga ngathi uhulumende engathi sikhohliwe asikhohlwanga sithule nje siyabuka umathintithi sizukula sisemandebeleni
sanibonani kwestudio 7 ekusenenhle nangicanilimi ufuyele irekhodi yami naleyi ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu uthi u-Angle Stone Sibanda ngoba nangu la uyathi ukuthi uchamas uyakhonkota thina wayelinga emdedeleni lathi simthuke msimtshele iindaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano nje obengwezane yazwakala la ngoba uyakhonkota nje manje ukhiphe into ezinukayo emlonyeni wakhe kubekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indenda zodomusa
Studio 7 sinjani basakazi nkosi yami angangiphawule lapha ke ngiphendulele indoda le bathi u-Arson Sibanda le angazi impela ukuthi ungumhlazini noma uyini ngempela uthi cha ubaba lona omlungu osebenzela kwabulawayo oyikansela lapho kumele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibule landela uShamisa elami lithi bengatsheli ngani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu abakhipha kwabulawayo bavotelwa ngabantu esezokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu othanda izinto ezilungiswa ngendlela ekahle hayi ndlela zokuchuka ya bubona yenzela uShamisa mangabe songena iqola elingushabanga silimthathela elokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kwabulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya into ehlanganiphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuza ngani uShabanga ngoba udilize kwabulawayo yakhe manje wafaka laba bantu laba abatshontshe ekuseni ukuze kweshonilanga hayi kahle imboka umancane baba
Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokhu sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni labo Chabango la enalo obaleke waya kuZANU-PF lo bonke sokusobala ukuthi ngabantu beZANU-PF into eyenza bachithize ibandla behambisana la iZANU-PF ababoni ukuthi bayasilimaza labo bantu into yabo asiyithandi kodwa okusalayo thina uChamisa sizahamba nayo ngeke simyeke ngoba akanacala laba abahambile iZANU-PF yabo kodwa into engisiyaziyo ekugcineni ukuthi iZANU-PF izababulala ngoba baningi abantu ababuleleyo abafana nalaba ngoba along bebesuka opposing party buya kibo ngale ababathembanga bazababulala njengabonkala nabolimukani elipani le lokho siyakwazi kahle ukuthi iZANU-PF yakhampena ngabo ke nilanga ngiyabonga
Studio 7 impingindele emsakazweni kubalalela ukubasakaza Studio 7 ekulenza ukukhuluma ngendaba kameya okubulawa umeya lo wakhethwa ngabantu akakhethwanga nguChamisa so kumele alandele izinqumo zabantu njengoba alanda ngabantu besamdinga ukubana azizomela njengabantu so asikho isidingo sokuthi njiphume esikhundleni ngoba uChamisa akasekho uba umphathi uba ngumpresident wephathi so besingekho isidingo sokubana alandele uChamisa into wakhethwa ngabantu akalandele i-community ukubana ithini so elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela hey ubabusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizi bani akhuluma ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani xa esithi kulomkhuhlane ukuthiwa yisichamisa ngumkhuhlane bani nalo ukuthiwa yisichamisa ba right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele andangichamisa so ba right abayekele nomkhuhlane wabo wesichamisa ucoltard laye nxa evele wawina under uchamisa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa nga wayengekho under chamisa nga waye under izanu pf wayengeke ekhethwa ngabantu kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa so hayi baba ukhulume kabi zamani ukuthi lizivambe lina lingontondabo under zanu pf and lathi sizaba ngontondabo labo coltard bazaba ngontondabo under chamisa so libayekele bebe ngontondabo under uchamisa ngiyabonga
into ekhulunywa ngabantu bezimbabwe Omunye bangidonke ngeza example ngabafanisi namadoda omunye bangidonke enkulu omunye banga idonke encane so bablemane so but engicabanga ukuthi idonke idonke so ukuthi ngidividane omunye bange isitonkane omunye bange idonke emqondweni yawubona kusukuthi iyafanana vele lapho phela nali bangamashoni uchamisa lishoni mna ngagwalishoni akuzwakali into lisisombululo se and lento ukuthi uchamisa ngadlulini ngakuthi imali uzoyithatha nalosisi okhuluma ngokuthi uchamisa ufundile sibona abantu abaningi kakhulu abakuthi ilizwe abafundileyo besehlule koramaphosa orobert mgal uchamisa ulesikolo wasifundanga esishoneni uyangxawafunde emashona le nto ofundile but ngxawafunde ezikoleni hayi sifunde abantu bonke belesikolo akazwakali naye ukuthi ufuna ukuthini buzama ukuthi akusapotwa chamisa nxakusapotwa iphathi not umuntu
Hello, hello Studio 7. Ngibingelele ngenjabulo enkulu bantu bakamthwakazi. Siyabonga ukuphuma kaJob ejele. Kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo. But kusuka uzusizi bamnike i-peace order yokuthenga vusi udlakela for 5 years. But ngumuntu oseselana oseselamacala omelwa buyelele kobona estimant kobo 7 to 17. Ongakho uthi uJob bamtrephile la. Once wavela waphuma phandle ephumile so bazazama ukukhuluma laye. Once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana. Bamhlohla futhi enkantolo. Bayambisela futhi cash angeke bemiyekele osokumele evele ujobhe nanzelele even engabe ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe esemeqale yamacala la ephele bona la khona ngobonestimand because izani igangi lesiyayazi and then into esuke isijabulise ngochamisa uthethe inyathelo wachiyana into ze-triple c uthulizwi bayalumana omonzora phezulu labo chabango seswelethe yenzeni le ngwane ayisakwana ekhanda uchabango sengumuntu oseginqa right and through akusiyo into eyenzakalayo bayasola abantu right and through sibakhangele sibalaleli kulabantu vele abangabonisekiyo empilweni uyathola kuma street passage street kuya kule road ukuthi umuntu kumele ehambe lapha but uyathola etshanyini umuntu uzevuloka indlela yakhe etshanini ukuthi ufuna ukuhamba ngapho kungathi umuntu uvuleka ayazi into ayenza akaboni into engale kaboni into amele ayenze bakhona abantu abanjalo vena
sibingelele uStudio 7 sibingelele hayi siyazizwa indaba ezibuhlungu yezinye ezimnandi kodwa lezi ezikachabangu lezi hayi izindaba zibuhlungu kakhulu ezikachabangu osedilize ibandla waliphihliphihliza yeyi uchabangu liphihliphihli lendoda ashuwa yeyi hayi chabangu kumbe uzalwa kusiphi isigaba tanenkosi yeyi futhi yeyi usiyangisile
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika
Sokuleminyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayekhethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi yiMyanmar osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuzulu weLebhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilithumi lasithoba minwembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso elimelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu elimelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa umkhokheli walinkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar 5 Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, elemelika labaphathintambo bamazwe athiyeneyo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwe aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokutshetsha likhulule bonke ababotshelwa amacala angaqondakaliyo avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi sihlala siseka uZulu weLebhema lemizamo yakhe yokuqanda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya komlindi yacina imidlalo yenkezo yeAfrica Cup of Nations ngesonto lapho okuzanqikilana khona iqembu leNigeria lele Ivory Coast kufinal. Ele South Africa liza dibana lele DRC kumdlalo wokudinga iqembu eliza qeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umlandeli wenguqu uCassius Jays Simanampofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu balama mistake abayenza kodwa okwesikhathi ambonthi kungakhalwa ngesikhathi ngoba into eyenzakala wathi sibabheka isikhathi ibhora eyayisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama foul njengalawa isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi lesiyana bale sibasigcina ngathola ngasibe injury time stoppage time iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeka kube lama stoppages amaningi kodwa kubangelwa izinto ezinto ezinjengokuthi kulama free kicks delay kwathatha kulama throw ins badelay kwathatha into ezinjalo so 7-8 ama-seconds onke lawana kodwa ke ayisikhathi bona ngathi bahamba isihamba amdakangingaboni into erongo mbonathi konke kuhamba kani.
UKaiser Jays Simanampofu ngomsekeli wenguqu. Kwaneleke emthwakazomo hleli khumbule lolu luhlelo lokugcina olwendaba zekuseni. ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni ku Studio 7 kwanele oluvalelisayo muntungamilinkomo.